UMaduka wabele izipho zezigogo ebantwini abafika phosa amathumi amahlanu abagoqela intandane asebegugile kanye nabantwana abaphuma emulini eziswelayo. UNkosazana Duka uthi kungumlando kazulu wonke ukuthi ahlale ecabanga ngenhlala kahle yentandane ngoba zingele enye indlela ezingaziphilisa ngayo. Uthi iphupho lakhe ukuthi avule umuzi wangakibo ube yindawo yokugcina intandane e-Peace Charity Home.
Labantwana laba kenza ukuthi sometimes bengathinyeleli ezingeni eliphezulu ngendaba zokuthi baswela umuntu obanakekelayo. Ngesifiso sami ngifisa ukuthi banakekele labantwana noma ngalokhu okuncane ngingakhethe, ngingakhetheli ntshontsho ezandleni kulokhu okuncane nginakho. But ngiyafisa ukuthi bagayine ama-skills baye esikolweni, bathole impahla, bathole indawo yokuhlala, behlale bejabule njengabanye abantwana.
Osebenzelana loMaduka ekuleli uMnumzana Dennis Moyo uthi baseludinga usizo ukuze isifiso sabo sifezeke.
Sikhangelele ukuthi ma ingozi ihamba lathi sizakungena ema-ofisini siyeku-health, siye-counseling, siye-social welfare, then khathi siphumelele siphiwa amaphepha eneleyo sifike ne-launch yalento epheleleyo okathi singathi lethi sistadi.
Abathole izipho baveze injabulo enkulu ngenyathelo elithethwe nguMaduka besithi ubenze baba lekhisimusi elithukela. UMelita Ncube oleminyaka yokuzalwa elithumi lasikhombisa ngomunye wezintandane othole isipho. Ugogo uSophie Mlilo laye ngomunye othole isipho njalo uveze intokozo enkulu.
Ngiyathokoza sikize kakhulu akalokhu kwesiko.
Isakhamuzi seNyandeni uMnumzana John Moyo laye uveze injabulo yakhe.
Excellent futhi siyambonga kakhulu.
Ukhansila weNyandeni uMnumzana Adam Bebe uthi umkhuhlane wengculaza uqede abazali abaningi esiqintini sakhe njalo kuyadingeka ukuthi imizi egcine intandane ivulwe eminingi ikakhulu emaphandleni.
Ukuthi imizele kuyadingeka ukuthi sibe labantwana abakwazi ukwazi ukuthi nxa esebenza imali iyasebenzisaiyaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyasebenzisaiyaseben
injabulo ngokugida kuleli dili ngingovusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 Nyandeni eGwanda.